Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 17 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi usekhweze amaphepha eSupreme Court ephikisa isinqumo senkantolo yeHigh Court esokususa umnumzana Luke Malava kusikhundla sikamahluli womkhulu welizwe uChief Justice.
IHigh Court ayisiyo court ephezulu ekugcineni ezingeni elokugcina. Kule phezulu kweHigh Court iHigh Court ibuswa yiSupreme Court, iphinde iSupreme Court ibuswe idale elikhulu kula iConstitutional Court.
Amagqwetha athi uZiyambi kumele abotshelwe icala lokweyisa inkantolo ngemva kokusola isinqumo seHigh Court esithi abahluli abanqume ukuthi uMalaba kumele asuke esikhundleni basetshenziswa yizitha. Sebe sedlula ingxenye yesigidi 581,615 abantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi namuhla ukweze amaphepha edale leSupreme Court ephikisa isinqumo senkantolo yeHigh Court esokususa umnumzana Luke Malava esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice ngoba usithi ukwengezwa kwesikhathi sakhe sokusebenza ngumongameli Emmerson Mnangagwa kukho emthethweni. Ngakolunye uhlangothi, amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum engenye yenhlanganiso ezikhweze udaba lukaMalaba lolu emthethwandaba aselobele idale leHigh Court kanye leJudicial Service Commission incwadi esithi uZiyambi kumele abotshelwe icala lokweyisa umthethwandaba ngemva kokuthi kusola abahluli abasuse uMalaba esihlalweni esithi basetshenziswa izitha. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi elobe incwadi esidla ubhedu esola kakhulu isinqumo sedale sokuba umnumzana Luke Malaba engaqhubeki ngomsebenzi ngoba isikhathi sakhe sokuba semsebenzini sidlule mhlaka 15 wayona le nyanga. Umthethwandaba unqume ngempela viki ukuba isicelo esilethwe edale ephalamende umnumzana Musa Kika lenhlanganiso ye-Young Lawyers Association siqondile usithi uMalaba akumelanga aqhubeke semsebenzini. Kodwa uZiyambi ulobe incwadi le esithi uhulumende uzaphikisana laso lesi sinqumo kulolu daba esithi abahluleli basebenzana nebandla liphikisayo njalo bathengwa ngamanye amazwi angentshonalanga. AbeZimbabwe Human Rights NGO Forum bathi amazwi la ajonge ukwethusela abahluleli abenza umsebenzi wabo besithi uZiyambi ngakwenzileyo udale icala lokuyisa umthethwandaba. Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare, omunye wamagqwetha alinhlanganiso umnumzana Thabani Mpofu uchasisa ngenyathelo
including the institution of proceedings or contempt of court should the law not be faithfully and scrupulously.
Siza kwenza okusemthethweni siye emadale sihambisa udaba lokudelela amadale omthethwandaba xa umthetho ungalandelwanga ngemfanelo.
Kubeke sithi uZiyambi ngesikhundla laso akumelanga aziphathe ngaleyo ndlela.
Threaten other judges who may become seized with the options.
Wethusela abahluleli bedale sifuna ukuba umphathintambo wezomthetho athembeke njengalokho okukhayelelwe kuye njengomphathintambo njalo njengegqwetha.
Omunye njalo wamagqwetha kakhikha umnumzana Thandai Biti uthe abakwenzayo kakulandele zombusazwe.
We are not pursuing any political agenda. We reject that insinuation. All we are here
asenzi lokhu sisenza owezombusazwe siyakwala lokhu silapha ukuba sivikele isisekelo sethu sombuso esavotelwa ngabantu abafika izigidi ezintathu
3.5 million.
Incitshi wezemthetho umnumzana Love Momaduku uthi lokhu okwenzakalayo kuveza sobala ukuba uhulumende okhona katshiyananga lokamnumzana Robert Mugabe.
Is a continuation of a political approach that has characterized Zimbabwe since 1980. That political approach defined
ukuqhubeka kohlelo lezombusazwe salubona eZimbabwe kusukela umnyaka ka-1980 kusiya ku-2013. Sakubona lokhu ukuqhubeka njalo ngo-2013 ngendlela efana naleyo eyayivele ikhona.
Same time, the same frame.
Asenelisanga ukuthola icele likamnumzana Zihambi Zihambi ngamagqwetha akhe abengakaphendula incwadi le evela kumnumzana Khikha. Amagqwetha kahulumende akhangelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela uMalaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. UMalaba umise umsebenzi isinqumo lesi ngoba enelise iminyaka yokuzalwa ngamachumi ayisikhombisa 70 ngomgqibelo. Ngimele isitu 7 ngisiyarari ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo ibandla leMDC Alliance selisole kakhulu amazwi kaZiyambi lisithi akwenzileyo ikwethusela abahluleli bemithethwandaba ukuze basebenze beyamele kuhlangothi lweZANU-PF. Leli bandla lithi umthethwandaba we-High Court wenze kuhle kakhulu ngesinqumo sawo.
Justice Elizabeth Gwawunza sokuthiwa ngu-acting chief justice ngapha iZANU-PF ngemande nje bazagcina sebe-aphila. Lokho sibona ngani kuzakwenza kube le-constitutional crisis okokuzahlupha ukuthi ngubani njengoba izana izabe lokhu isithi uMalaba nguye u-chief justice, i-judiciary service commission isithi ngu-justice Elizabeth Gwawunza lo wede ngumsekeli kaMalaba. Kuzazala okuthiwa yi-constitutional crisis, ingxabangxoza kungasakazivakali ukuthi inyokele amakhanda amangaki. Abanye bazalandela uGwawunza, abanye balandele uMalaba. Ngalokho liyakwazi ukuthi i-constitutional court le Supreme Court ilabanye abadala labo sebefika 70 years bangaphila. Kungenzakala ukuthi icala leli libolele khona ngale lihlale 6 years lokho elingakabanjwa ngoba kulabanye amajaji lawo afuna ukubenefita ngalo mthetho o-constitutional amendment number 2 ukuthi amajaji angafika 70 years ayalokho eqhubeka uma efunwa ngupresident lo yabe khona.
Lina njengebandla ndima bani elizayidlala kulolu daba njengoba lukhanya lusiyaphambili?
Sizabe lokhu sisilwa sisenza all fronts ezitrithini, sikampena sisenza amatoyitoyi, sisebenzisa amagqwetha e-court. Ama-strategy wonke sizawasebenzisa ngoba akula strategy engayisiyo uma sisilwa impenje. Siyabonga amagqwetha ethu, amagqwetha esizwe. Siyabonga ojaji laba bathathu abaqungisa ibindi bakhuluma iqiniso, kodwa siyakwazi ukuthi bazagcina sebelandelwa ebusuku lemini sebephiwa amasicala njengo-Justice Ndebele owala ukulandela izinqumo zikaMalaba ukuthi uJob Sikhala engaphiwa ibhel labanye abathize.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi uZiyambi ubeveza imbono yakhe athi ukwethusela imithethwandaba.
Engithanda ukuthi ngikutsho yukuthi i-High Court ayisiyo khothi ephezulu ekugcineni ezingeni elokugcina. Kule phezu kwe-High Court, i-High Court ibuswa yi-Supreme Court, iphinde i-Supreme Court ibuswe idale elikhulu kula yi-Constitutional Court. I-Supreme Court iyaphenduka futhi ibe yi-Constitutional Court, amajaji lalana ehlale ku-Constitutional Court. I-Constitutional Court yiyo idale lokugcina. Ngawo ke lokho okwenziweyo umsebenzi ongaphelanga nxa uphikiswa nguhulumende. Uhulumende nxa efuna ukuwuphikisa ulelungelo lakho ukuthi aphikise ethi hhayi lokho kudalwe okwenziwe isinqumo sethu yi-High Court ayisiso.
Labo abakhweze udaba lolu emthethwandaba bathi uZiyambi Zihambi kumele ebotshwe ngoba ethusele abahluleli benkantolo ngokuthi basetshenziswa yizitha ngemva kokwethula isinqumo lesi. Ungathini ngalokho?
Ake ngithi mina Nkomo, uZiyambi ukhulumile akukhulumileyo. Kodwa phela uZiyambi ungakhohlwa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nguye uminister ogatha lololo esikhuluma ngalo. Ngokunjalo uZiyambi bekhuluma laye kodwa ekhuluma umbono wakhe. Umbono wakhe ngendlela ahlolisise ngayo wabona wasekhuluma laye umbono wakhe. Mayelana ngamadale ngathi ngokwethule lidale. Okwethule lidale akumshuthisanga ngoba yena kade kufuna ayisiko kube impumela elethwe idale. Njengalokho okuthi idale vele limele ngali linquma phakathi kwabantu abaphikisanayo kube lomunye othuma le impumela evumelana laye ngokunjalo idale lemthethwandaba lethule isinqumo lesethulileyo akumangalisi ke mina ke sengisithi ke nampa abantu bahlala bekhuluma beshola amadale ezimbabwe bethethisa abantu beopposition bona kathi ingane akuzange ukukhulunywe ngabo kuzange ukuthi kababotshwe sokuthiwa uZiyambi namhla kabotshwe ngokuthi uZiyambi ukukhulume into ayibonayo la lezi zathu zakhe kanti laba babekhuluma izulu ingane babekhululekile bethethisa omalaba bethethisa obani bethethisa samadale bethe madale ngayizana uphi namhla amadale semahle ngenxa ukuthi anqume in favor of ubona kanti vele kunjani lapha kanti bona abantu be opposition laba abayibo abagcwele khona ngale ntweni naleyi ama lawyer la e opposition kanti vele khona i lawyer yabo abayifunda ngeyokuthi umpumela iba kuhle kuyibo abathe waphuma kuvumelana labo yini
umnumzana believe gawule ngowebandla lezano PF Uhlatshwe abantu phose inkulungwane ezimbili 1846 ijekiseni yakuqala yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abahlatshwe esibili baphose bafike kunani elifanayo 1719 Ugatsha lwezempila kahle luthi asebehlatshwe ijekiseni lebonke sebesedlula ingxenye yesigidi 581,615. Izolo akekho obulawe yilomkhuhlane kodwa kufunyanwe abayisithupha belawo. Asebebanjwe i-coronavirus bonke elizweni sebezinkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 38,560. Asebebhubhile sebengu 1,582. Lanxa ezinye izakhamizi zesomnene esabelweni seMathebeleland South zisithi sezihlatshiwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kulezinye ezithi kazisoze zilokothe. Nanzi ezinye zazo zixoxa lentatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Mpufu. Wesomnene kona lapha ngizale lokona la.
Usiwahlatshwe yini?
Ya sengahlatshwe yile kuzini.
Zonke zombili.
Hayi ngahlatshwe yodwa mhla ka 6 eselusi eselusi.
Bathi niyovikela i-corona.
Yeah ukuvikela i-corona ye. So enye kumele ngihlatshwe futhi mhla ka 20.
Abantu sigabeni sakho bayamukela yini bayithatha?
Abanye bayithatha but abahlaba yibo abangazi bafika. Kwafika ababe hamba le baby clinic bahlaba abantu abalithwayo. So abaningi abantu abakahlatshwa kodwa bazimisele ukuhlatshwa.
So bakhala ukuthi bazaphenduka futhi wakho.
Yeah, bafika.
Ungathini kuzulu wonke ngalesi sikhathi?
Hayi, umuntu wonke kahlatshwa ngoba i-corona ikhanya ayikapheli. Singazi ikhodi sisulu ukuthi iyaphela.
Traffic law.
Traffic law. So wahlatshwa yini i-vaccine?
Hayi, asikahlatshwa.
Indawo.
Athina bamunyisayo kwathi wasihlabe bazauthi zabuye abiqondane lathi
wabamunyisa abahlabe kodwa uyafisa ukuhlatshwa yena
hayi angisabi sengiyokuvikela nyanisesabaa
bathini abantu nabekhuma ngayo
ini covid
ikhona yini kini la
hayi angingayizwa kangako
azakuyizwe la
hayi ngizwa bethi
kodwa ulesifiso sokuhlatshwa Hayi khuluma iqiniso la khona sabelothe. Ulasi sifiso sokuthi uyihlatshwe.
Hayi.
Awulasi.
Angilaso.
Ubela ufisi.
Hayi.
Yeah.
Angifisi.
Zoba nobatshela ngathi bahlatshwe bekwahlatshwe.
Hayi oyabe zizokhulekile ngahlapa.
Jane Mpofu ngihlala mhlaka 19 April ngizaphinda S2 mhlaka 17 May.
Oh, yes, two little people that said in the last year, you know,
last year, Locona
Babu Yala,
Babu, you're putting Chapas.
Listen, and Saddle Obusu.
I was uncle Bushu, Vela, I was uncle Vuvu, can you go home, Shavan? I was uncle Bushu, Benjan.
Uncle Corona, but in the Beca, I was all about Tumba. I want
to buy with Sabu Cushion of Corona, Calabin and about.
Wow,
bazohlatshwa thina amavenda sithengisa
phandle. Okay, abanye abantu abahlatshwayo,
abanye hayi, abanye angezwa asebahlatshwayo.
Lezo bekuyizakhamizi zesomnene eMathebeleland South. Izakhamizi zeTsholotsho eMathebeleland North ngesonto bezithe gwaqa emkhosini wokubekwa kwelitshe lenhlonipho iTombstone emzini walapho kwadutshulelwa khona abantu abedlula amashumi amabili lambili 22 batshiselwa ezindlini ezine bahle bangcwatshelwa khonapho bagqitshelwa ngokudilizelwa imiduli yezindlu ngesikhathi sombhuqa zowe kukurawundi ngomnyaka ka 1983 kubika uAnastasia Ndlovu.
Lomkhosi wokubeka ilitshe lenhlonipho iTombstone ephumula emangweni wemkhonya eTsholotsho ubukhokhelwa nguNduna uSiphoso wesigaba lesi lezinye induna zeMandebeleni labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa iBhethu likaZulu, iKuthula Trust, lebandla lamakholwa esiKristu eleBrethren in Christ Church. Amanxeba emuli labemangweni lo athunukele abamatsha kwabalusizi ngesikhathi kusembulwa ilitshe elilamagama alabo ababulalelwa kulo umuzi. UChief Siphoso kuWard 1 ephumula khonale eTsholotsho uncome umsebenzi owenziweyo.
Umsebenzi omuhle esiwenzileyo, sililile lamuhla kona sisezalila. Sicabanga ukuthi sivula indlela ukuthi senelise ukulila, senelise ukuaddress ama issues ye awe kugrounda affecta i-community yonaleyo.
UChief Gampu laye obekhona emkhosini lo ubonye umdali labaqoqela umsebenzi.
Sithanda kuletha udumo kuNkulunkulu kuqala usinikile ithuba lokuthi sibuye sizoba lobufakazi obenzakalayo ukuthi lapha kulele abantu abayi 22 omama lobabo yethu. So ngaleso sizathu sokuthi sasingavunyelwa kubana sike sikhulume ngakho, but siyayibonga i-government, siyambonga u-president ukuthi avule indlela yokuthi sikhulumisane ngakho.
Umnumzana Cosmas Ndlovu omunye wabemuli yomuzi owenzelwa lesi sihluku uthi wabona mathupha abazali bakhe bedutshulwa betshiselwa ezindlini lezo.
Okwenzakala lapha sisiwami ngazi kubuhlungu ngoba indaba leyi yenzakala kusukisela ekuseni ngabo 6-7 kwaze kwatshaya ihola lesithathu emini. Then kuthe kuzenjalo kwasekuthiwa abadala ababuye belandele amasosha. Then thina sasala, but thina salandela te sasilandele abadala bafika baqalisa ukufa kwezindlini kwabotshwa ezindlini ezincinci bathungisa izindlu. Bathi bethungisa izindlu abanye osisi bami babekwenyindlu kwaze ukuthi lo undoda lo uthiwa ngulo Tshiwe Nkomo wayefakwe kule indlu le elam. Then wasuka lapho kwabezithungisa izindlu zam.
Olwela amalungelo oluntu obekhona emkhosini wangensonto umabhalane we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo upha owakhe umbono.
Hayi, mbona ngazathi kube yinto kulusizi ukubana sihlangana sikhumbula abantu ababulawayo bengabulawa yizitha kodwa bebulawa ngohulumeni owavuza ukuthi baprotect. Kodwa hayi ngenkosi siyathaba ukubana izihlobo zibuyile zazokhutamisa amakhanda zikhumbula izihlobo zazo. Njalo ukuthi 16 March zizahlala zimqakathekisa. Mbona ngazathi kuyinto enhle kakhulu.
Uchief Dakamela wasenkayi obekhona laye uncume kakhulu umsebenzi owenziwe ngensonto.
Umsebenzi ube muhle kakhulu.
Unduna Tategulu laye obekhona uthi lesi sikhumbuzo esihle esilenhlonipho esenziwe lapha.
Umsebenzi ebesilayo lamhla ngathi siyawubonga nje kumsebenzi omuhle uvele umonakala owayenzakalayo umkhulu ende umkhulu siyabonga ukuthi lapho abalele khona izihlobo zethu ezilele khona sekulelitshe ziyakhelwa ngayinye indlela zihlonitshiwe kakhulu.
Abahlali betsholotsho bathi amanxeba abanganeno nxa kusenziwa imisebenzi yokuhlonipha abatshonayo ngokubeka ilitshe letombstone njengalokho okwenziwe ngensonto okuyinto ebukekayo bekhumbula izihlobo zabo ezabulawa ngumbhuqazi wegugurawundi njalo baphakathi kokudingisisa abanye abangaziwayo ukuba babaleka bayafela kuphi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kanye lodaba lokususwa kukamnumzana Luke Malava esikhundleni sokuba ngumahluli omkhulu weZimbabwe uChief Justice. Ukudilika komnotho kubikwa sokuphoqa abantu abanengi ukuthi badinge usizo lokwelatshwa ngendlela zendulo ezisebenzisa imithi yezihlahla kumbe elinywa ezivandeni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abazingcwethi emsebenzini wokwelapha ngemithi yendulo labo sebethatha leli thuba ukuthuthukisa umsebenzi wabo ukuze izigulane zibethembe lokudinga ukusebenza ngokusemthethweni elizweni. Sezitholakala zisiba zinengi indawo eziqhuba ibhizimusi lokuthengisa imithi yendulo ezihlahla okugoqela amaxolo, amahlamvu, impande, izithelo leminye elinywayo ke ezivandeni kulezi nsuku. Umnumzana Tinashe Mugabe wenhlanganiso ye-Herbal Wellbeing uthi imithi elungiswa ngezihlahla lokulinywayo ilungile kakhulu kumpilakahle yomuntu.
Ama-advantages okusebenzisa imithi yesintu maningi, abalisela ukuba lamandla, abalisela ukuthi ukuba jacked up, ukuba le-concentration, ukuba le-immune eqinileyo, sibalisela ukuthi imkhuhlane vele iyamemetheka njalo ilokhu isiba mningi. So ngokuthatha imithi yesintu uyakwanisa ukuthi umzimba ukwanise ukuzivikela.
Uthi indlela ezinje ngaphandle kokwelapha izifo ziyavikela umuntu ukuba engahlaselwa kulokumelela ukuba aze agule kuqala, njalo imithi le kayilimazi umzimba njengoba ifana lokudla nje.
Akula side effect, akula muntu othwa hayi lo wagcina esebenje ngoba wathatha intolwane esikhathi esithi. Akula umuntu othi hayi lo waba le problem enje ngoba wathatha umgani kubeni umgugudu kubeni isihlahla kubeni icina okwesikhathi esithi. Hayi, imithi yesintu ayila okunye ukuphinda kukuphendukele. Hayi, kuqakathekile ukuthi siyisebenzise kodwa sithi siyisebenzisa sibe sibuzana, sibuzana lalabo ama-experts besikhokhela.
UDokotela George Danda owelapha ngendlela ye-naturopathy engenye indlela eyenza ukuba umzimba uzivikele njalo uzelapha ngokwawo uthi uyajabula ukuba indlela ezitshiyeneyo zokwelapha sezinanzwa lokwamukelwa eZimbabwe.
What it means now, we've been given room for us to build our own hospitals.
Lokhu sokusitsho ukuthi sesingenelisa ukwakha lathi izibhedlela zethu.
odokotela bathi bona belapha ngendlela kuphela ezisekelwa yiscience njalo zilobufakazi ekusebenzeni kwazo. Umnumzana Shepherd Umure ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Health Professions Authority of Zimbabwe uthi bayajabula ukuba sokule khansili ezaphathisa ukuba lokhu kulungisiswe. Uhulumende weZimbabwe wanikeza imvumo yokusebenza kwendlela ezithiyeneyo zokwelapha lezi nyakenye, kwabunjwa lohlangothi olulawula umsebenzi onje olwe-Natural Therapy Council of Zimbabwe ngenhloso yokuba abelapha ngendlela ezihlukene lezabodokotela bezesayensi ezibhedlela lasemakliniki labo benelise ukusebenza mgceke. Abezengcwethi benelise njalo ukufundisa abanye njengalokho okwenzakala emazweni anjengawe China, South Korea lamanye ukuze abantu bevikeleke. Kodwa abazingcwethi kulomsebenzi wokwelapha ngezinye indlela ezingayisizo zesayensi bayavuma ukuba yebo kulabanye abangaba bedinga ukugqila abantu besithi belapha bona bengazi lutho, kodwa baningi abelapha okuqiniso bengasizo nyanga ezichaya amathambo zidinga ubuthakathi emkhuhlaneni kumbe abaprofita abamanga. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu seliqale amalungiselelo okuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Iqeqeshi weqembu lamaSebhuls uBrandon Dawson ubize abadlali abangamashumi amane lathoba mnembili ukuthi bazoqala amalungiselelo awokuyaphatheka kwimidlalo ye-Rugby Africa Cup. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi yena okumjabulisa yikuba lo mqeqeshi wandise abasakhulayo kuluhlu lwabadlali ababizileyo.
Abaningi bangikhona-ke abahamba bayadlala kuZimbabwe Academy eyahamba eSouth Africa isiyadlala khona la maqembu aweSouth Africa aqine kakhulu-ke. Ibizo kodwa-ke elingijabulisa kakhulu ukuthi bona lapha lebizo likatino tenda apply the mafesere ke yena ke odlala khona ngale ku University of Western Cape kule South Africa ke wathola udumo eminyangeni kamabasa khona pha emveni kokubona ke esehlele ama try amathathu ye uyilose forward ke umfana lo sasemncane 22 years of age nguye ke ozange khangelele kakhulu ukuthi uzodlala kanjani ke kumaSebhuzu ukuthi engayinelisa yini ukuthi ayengezelele amathambo nqa amaSebhuzu ukuthi aphumelele khona pha kuma World Cup qualifiers.
Abadlali ababizwa iqembu lamaSebhuls baqale namhla ukuzilolonga esikolweni iHarare njalo kule midlalo yokuzwana amandla eqoqo ukuba bayidlale phambilini ngokuya kwabo elizweni leTunisia lapho kuzaqhutshelwa khona imidlalo yeRugby Africa Cup. Iqembu leSebhuls lihlelwe ukuba lidlale imidlalo emibili leqembu leZambia kuqaliseni kwenyanga kanhlangu lamhla zimbili lamhla zinhlanu. Ngemva kwalokho lizadlala leqembu laseNamibia mhla zilitshumi lambili. Emdlalweni ozaqhutshelwa kule Zimbabwe ukuthi mhla zilitshumi lathoba munomunye livakatshele iqembu elifanayo khona lekwele Namibia. Ngenyanga kaNtulikazi iqembu leSebhuls liza kuyadlala leqembu leLoftus 200 elase-South Africa khona le elizweni lase-South Africa ukuthi ngemva kwalokho libhekise amabombo kwele-Tunisia lapho elizadlala khona umdlalo walo wakuqala mhla zilitshumi lane kunyanga kaNtulikazi. Imidlalo yeRugby Africa Cup isetshenziswa njengomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Siyambi Siyambi namuhla ukhweze amaphepha edalele Supreme Court ephikisa isinqumo senkantolo ye-High Court esokususa umnumzana Luke Malaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Amagqwetha athi uZiyambi kumele abotshelwe ukweyisa inkantolo ngemva kokusola isinqumo se-High Court esithi abahluli abanqume ukuthi uMalaba kumele asuke esikhundleni basetshenziswa yizitha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past six. Yimi untungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.